Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwazo omuhle siyalomukela kumsakazo wesikolo 7 namhlanje ngolesibili mhlaka 14 ngobakazi 2014 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje amabandla aphikisayo athi akumelanga ibutho lezimbabwe lingenele kwezombusazwe.
Sibakhuthaza ukuthi abagcine ilizwe lezimbabwe ayikhona ukuthi basetshenzise ukuthi babulale onina oyise oyisemkhulu abantu ababo umbabazulu.
Izihlobo zabalwa impi yenkululeko zithi ziyadubeka okumangalisayo.
Ukukhula kwethu sakhula kakhulu sihlupheka ngoba abazali bengekho. Khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene kusystem sibenefite.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe leMelika kumele lesule izijeziso zenoto ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF.
Sikhuluma labo ukuthi ama sanctions la aphele wonke wenze ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizawuzizwa kulo msakazo. Ibutho leZimbabwe likhuthazwa ukuthi lingangeneli kwezombusazwe njengalokhu okumumethwe yisisekelo sombuso welizwe. Amabandla aphikisayo athi kukhanya engani ibutho elasusa owayengumongameli esikhundleni umnumzana Robert Mugabe nyakenye seligxile impande kwezombusazwe. Lokhu kulandela okusanda kwenziwa libutho eHarare elibulele abantu abayisikhombisa abatshengisela emigwaqweni besola ukuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumelo yokhetho lukamongameli. UNkosazana Thabita Khumalo, isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ibutho elinanza usuku lwe-Defence Forces Day lamhlanje kumele libekwazi ukuthi lenzani elizweni.
Sinenkinga yokuthi izanu isiketa amabutho yenzanga zani ngelinye hlangothi lema committees awezani. Thina sikhuthaza amabutho njengebandla le-MDC yabayena ukuthi hhayi maqhawe namaqhawe kahle. Siyazi ukuthi lo msebenzi omkhulu ukuthi ligcine kwilishwe ukwenzeka ukuthi izitha ezela ngaphandle ngaso zizabuye zizothi phambanisa zilitshaye lihlombe khonapho. Sicela ukuthi lenze umsebenzi ngalowo wokugcina ilizwe okuthiwa yiZimbabwe.
Kodwa ngaso sikhangela ke siyakwazi ukuthi ibutho lisanda ukubulala abantu abayisikhombisa eHarare. Khonapho ke ungathi lokhu libathemba yini ukuthi bangagcina ke umvikela weZimbabwe?
Sibakhuthaza ukuthi abagcine ilizwe leZimbabwe ayikhona ukuthi basetshenziswe ukuthi babulale onina oyise oyisemkhulu abantu ababo kumbabazulu. Hhatshi njalo silethemba lokuthi kuzaba into ezafezekaleyo ukuthi okwenzakaleyo insuku ezidlule lokhu ngokokuqala njalo ngokokugcina, ngoba thina sazi ukuthi amabutho kumele alondoloze ilizwe. Njalo inkosi ukhuthazayo njalo sazithandazi kakhona.
Siyabona kodwa ukuthi ibutho ngokungena kwalo emgwaqweni lidubula abantu. Akwazi ukuthi ngubani wathi lingena emgwaqweni. So ke akutsho ukuthi kulabantu asebele mamilishi yabo yini.
Yikho ngike phambilini thina ibutho silazilile elilondoloza ilizwe okuthiwa yiZimbabwe. Nxa sebezahanjiswa uhambo olungalisilo lokulondoloza iZimbabwe, hhayi kabahlehlele emva bakhanyele ukuthi baqhatshelwa ukwenzani kuleli lizwe laseZimbabwe. Nxa kunabanye asebevule amanye amasotsha angasiwo wethu thine siwaziyo aseZimbabwe, athi nxa iphuma ngaphandle kwelizwe isitshaya impuluko imisebenzi abe abayenza iyamangalisa. So esikutshoyo ukuthi nxa sekunabanye asebelamanye amabutho angasolathi nesaziwo, hhayi kutsho ukuthi laba abantu sebefuna ukuhlukuluza ilizwe laseZimbabwe.
Nxa sesikhangele njalo siyabona ukuthi ibutho lancedisa kakhulu ukuthi kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. laphinda kathesi ke lati vholokohlo langena emigoqweni akutsho ukuthi yilo libusayo yini nxa ukhangela konoko makumalo
nxa kuwukuthi yikho kunjalo ukuthi ibutho liyabusa hhayi ngiyalicelakhe hlobo zami ukuthi asikhangeleni isisekelo sombuso ukuthi sithini ngemisebenzi yebutho elizweni ngethemba ukuthi asonto okuthiwa kaliyazi leyayazi isikhathi sesifikile kuthi sesilandeli lona ugwalo lokuthiwa isisekelo sombuso esathi thina sonke lapha eZimbabwe mhlana sibuza ukuthi sifuna ukuthi sibe njani savuma sasithemba ukuthi kulokhu esakubhalayo yikho esizakulandela amabutho kawalandele ekuseseleni sombuso injalo thina siyabalandela nxa belandela esisekeleni sombuso lapho esingazwisisi khona ukuthi laba sebesehluleka ukulandela isisekelo sombuso kambe ngamabutho esiwaziwe esafundiswayo ngokulandela isisekelo sombuso
unkosazana Davita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF uthi kuqakathekile ukuthi abantu bananze usuku lwe-Defence Forces Day kanye lelwe-Heroes Day
ungabona kulo muntu ongathakazeleli khonoko uzulivele yabe ngokhanda tshisa umuntu onjalo ngoba noma singabe silamaproblemu esilawo noma singabe sinokuhlukana okuthile esilakho kodwa ama-fundamentals izikoqela zezindaba ezelizweni lezimbabwe akumelanga ziphanjaniswe yikho khonokho abantu laba bahamba balwela ilizwe leli babe ngase bantu bembangazi kuphela babe ngabantu bonke bezimisele ukukhulula ilizwe leli lezimbabwe ngakho-ke ukuhlanganisa ezepolitiki ezanamhla lezi lela ngekuqhathe kangaka kuyabe isiphosiso esike sinzima esingahambelanga ukuthi ngabe siyenzakala emunini yethu yezimbabwe lokhu akulani lezanu p f akulani le-m d c lokhu kulokuthi khona abantu bazinikela impilo zabo bengela ma-payslip bengela ma-medical aid bengela imibheda yokulala khona bengela even izigqoko ezaneleyo bengela kokudla okukhona kodwa baphuma bathi yekela siyothatha ilizwe silisuse ezandleni zabahuquluzayo silifake ezandleni zethu abantu abamnyama
kodwa bayakhala phela abantu golide bathi ezimbabwe komile so ke lokhu kwenziwa libandla le-ZANU p f
kathesi besibala amalanga adlulileyo lawa i-amerika isayinile futhi amaphethana lana okufaka iy'thengiso ezenotho kwelezimbabwe um khonoko futhi kuyinto ecelwe ngamadoda wona lawa asemabadleni okuphikisa obaba obithi obaba othamisa obaba owehlinend abanye babo um usuze ukuthi yona i-ZANU p f ibulele yodilize na ye i-ZANU p f lokwakho la komele ikubambe but labo bona labo abaphikisayo balokwako okuningi omele bekubambe loku ngoba izithengiso lezi ezifakayo lezi azihlaseli laba abaphezulu abo zihlasela thina esiphansi and akukhathekile ubana ungezanu p f ubung-m d c umbe ngezaphu mwani sonke sithele gadalala ngapha phansi ngenxa yabantu abafuna umbuso at whatever cost abaze behambe beyocela ukujelisela into yabo ilizwe labo shuwashuwa iyoluvala lona siyakhiya akula lulo luzabo yezimbabwe ohluphekayo ngubani ufuna ukungena embusweni ngenxa yokuhlupheka kwabantu yini anxa uwumkhokheli oqoto elungileyo tshengisa ubuhle babo usesephandle ukwenza usibe wazi ona nalapho nxa sungenile phakathi hhayi uzenze lokhu wenze lokhu wenze lokho angithi but ungahle ukuthi uphandle uthiqashe ukuvala izinto ezokuthi ilizwe lethu liye phambili shuwashuwashuwa singabe ukufaka sithi kona yinto elungileyo tona umuntu abe umkhokheli khonapho njana i-ZANU p f sibebulela ilizwe leli yodwa sonke singabazibambeni sibulela ilizwe lethu ake siguquleni iy'ngqondo zethu sikhangeleni izinto ngendlela eyiyo eqondileyo sibe kwaziyona izimbabwe kuqala konke okunye loku kulandela emuva
umnumzana Joseph Juma lilunga lebandla le-ZANU p f sixoxelaye ekobulawayo kudaba olufanayo abantu abaningi abalezihlobo ezengcwatshwa emathuneni amaqhawe egwanda bathi kabananzwa ngemfanelo nguhulumende wezimbabwe u-albert ncube usipha lolu daba
uzulu edolobheni legwanda ikakhulu labo abaziphilisa ngokuthengisa baqhubeke ngemisebenzi yabo ensukwini kungakhathalekile ukuthi bekulilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yezimbabwe abathe kwaqa endaweni yamakhawe kwanda babalisa imuli zamakhawe izisebenzi zengadza zikahulumende kanye labezombusazwe. Iningi labantwana bamakhawe alele kwanda bathi uhulumende kumele akhangelisise inhlala kahle yabo. Umnumzana Damuka Mangena, indodana yekhawe uMuyi, umnumzana Nefat Mangena, uthi loba nje uhulumende lohlelo lokubabhadalela ezikolo, lolu hlelo alufinyelele bonke abantwana bamakhawe.
Ku-school fees sabantwana abanawethu, abanye bakhontinye ngesikolo, abanye bayathola kodwa abanye abakatholi. So sicela ukuthi sincediswe, uhulumende kalandele muzi by muzi, olabantu abalalelayo. Bacheke, makosi isikhathi abantu besa ukuya ema-ofisini. Sometimes abantu abangalalwazi ukuthi kwenzakalani. So there's a lot of umsebenzi to do the awareness.
Eyinye njalo ingane lelinye ikhawe, unkosazana Barbara Magabo, yena uthi umfowabo befundiswa ngukhulumende, kodwa uveze ukukhathazeka ngokuswelakala kwamanzi kulindawo okulele khona amakhawe.
Umna wami okugcina okuthiwa nguMathini wayefundiswa ngenhlanganiso yama-veterans. Yiyo embhadalela imali yesikolo. Uthi besifisa ukuthi ngakuyaba la manzi ukuthi abantwana bathole amanzi okunatha.
Umnumzana Ngobizitha Sibanda, indodana elinye njalo ikhawe uMoyi, umnumzana Simon Sibanda, wayesaziwa ngegama lempini lokuthi Clearance Majola, uthi kumele bavulelwe amathuba emsebenzi njengabantwana bamakhawe.
Ukukhula kwethu sakhula kakhulu sihlupheka ngoba abazali bengekho. Khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene ku-system sibenefite, ikakhulu sikhangele izithukuthuku zabazali bethu.
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni, umnumzana Abednego Ncube, uthe uhulumente uzaqhubekela phambili ehlonipha njalo enanza labo abalwa impi yenkululeko. Bangamathumi amathathu lane amakhawe lamakhawekazi alele endaweni yamakhawe edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni, ngingu-Albert Ncube.
Yebo, msakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umnumzana Sibusiso Moyo, umphathi ntambo kahulumente wakwele Zimbabwe ubona ngezokudlelana labanye amazwe, uthi sokumele ilizwe leMelika lesule izithethiso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla lezanu PF. Umoyo wethule lokhu, owethule lokhu eHarare ekhuluma lentetheni zindaba, uthi akunazizathu zokuthi izithethiso lezi zingesulwa njengoba sebelungise okuningi okufiswa lilizwe leMelika ungaphansi komthetho weZimbabwe Economic and Democracy Recovery Amendment Act. Ake sizwe umoyo ekhuluma ngakho lokhu.
Ama-sanctions jikelele loba enjani kumbe mahle mamabi, but iZimbabwe vele hayifuni into ethiwa yi-sanction phezu kwayo ngoba iyaphambanisa ukusebenza kwayo. Kodwa into ezifakwe kwa-amended act lapho kulezinto ezinene ezingani zi-progressive ezihambela phambili ngoba into zangkhona lezo sezayenzakala kumbe siyazenza nje kathesi. Yiko-ke akula njongo ekuthi zibe zimphakathi kwe-any form a restriction, but kodwa kulezinye elokho zisele khonapho eziphambanisa inotho, and ziyaphambanisa ngoba zafakwa ngabanye abantu abayabecoka ngokuthi kungcono ukuthi abantu bezimbabwe basafe bahlupheke ukwenzela ukuthi babalandele bona. Hatshi, ayisiko lokho. Thina sithi thina asifuni ama-sanctions, and lokho sikhuluma lama-Americans, sikhuluma labo ukuthi ama-sanctions la aphele wonke. Kathesi bathi bona bacathe mbitshana, kodwa thina sithi asifuni ukucathela mbitshana, sifuna wonke aphume wenzela ukuthi imuli yeZimbabwe ihlale kuhle.
Lo ngumnumzana Sibusiso Moyo, umphathi ntambo kahulumende wakweleZimbabwe obona ngezokudlelana labanye amazwe. Kodwa ke umnumzana Dan Moyo okubandlaleni DCT uthi uMoyo ukhuluma intando yakhe kuphela.
Kuyamangalisa kakhulu ukuthi umnumzana Moyo angathi konke obekufunakala ukuthi kwenziwe ngezidera sebekwenzile, ekubeni sibona even namanje ama-election la aqeda ukwenziwa kule court case njengoba sikhuluma e-constitutional court, lapho ibandla le-MTC Alliance eliphayele khona lisithi lona izinto zange ukhetho zange luhambe ngendlela e-free and fair. That thing is sivele siyazi ukubana izani yaziwa from kudala ukubana ama-election ivele ayenza ama-election a-free and fair. So le nto ekhulunywa ngumoyo uSibusiso Moyo le ukuthi yonke into izidera ethema kumele yenziwe seyenziwe, ikuwumana nje kuphela lokho nje. Akakhulumi nje iqiniso lokuthi ukhetho lwenzakalelo mhlaka-30 July aluzange lube free and fair. If ngabe belu free and fair lucredible, ngabe akula ma-court case abantu bekhononda ukubana ukhetho aluzange lwenzakale ngendlela e-right.
Kodwa yena ngokutsho kwakhe uthi kathesi-ke nxa ekhangela yena ubona ngani ukhetho lwaqhutshwa-ke ngemfanelo, ngoba abantu babethule bezixoxela besenza konke khonokho, kambe ngabe kusitsho ukuthi kwakungani kungathi kungaba yi-free and fair khonokho.
Iye bona i-problem ekhona yona leyo ukuthi abantu bameasure ukuthi ukhetho lukhululekile njalo lunqoto ekubeni akuzange kube lo dlame. Udlame siyazi ukubana yinto nje eyi-one as a part of i-free and fair election. Yes, ingathi ibi-free ngokubana kuzange kube lo dlame, then kumele sikhangelisise from even ekuqaleni from i-voter registration. Phela ukhetho luzube free kumele wonke umuntu nje oyisakhamuzi seZimbabwe oyi-citizen abe lilungelo lokuthi avote. Baningi abantu including lathi singisi ku-diaspora esingazange silinikezwe lelo lungelo, khona kulilungelo lethu saliswa yibo yihulumende, uhulumende yakhe uSibusiso lo Mnangagwa bala ukuthi thina sinje sivote. So ake kuze ukuthi belikhululekile if abanye abantu bengazange bakwanise ukuthi bavote. And then on top of that is kulama-reports amaningi aphuma ekhaya ebantwini abathi amabizo abo bengekho kuma-voter register, abazange bakwanise ukuthi bavote. So ziningi izinto okumele umuntu azikhangele ma before a-declare ukubana ukhetho belukhululekile njalo njalo belufe.
Ye, pho-ke lokhu ukuthi izijezo zenotho zisuswe, zisuswe kumbe zihlale zikhona?
Well, thina okokuqala akusiyi thina njenge-MDC esathi kube lezi jeziso zenotho. Ijeziso zenotho zafakwa i-America ngoba ibona ukubana ilungelo labantu liyacindezelwa eZimbabwe. Mabona ama-American ebona ukubana ucindezelo lolo ade belutsho seluphelile eZimbabwe sekule nkululeko, then yibona abalelungelo lokuthi bakhiphe izijeziso zenotho. Thina even singaze sikhampeni ukuthi maziphume izijeziso zenotho, asoze ziphume ngoba thina sithi ukuthi ziphume. Zizophuma ngoba munaona ama-American esebona ukubana sekule ngqubela phambili entweni abazishoyo ukumana kumele ziveze.
Lo umnumzana Denmoyo okubandla MTCT elikhokhelwa ngukosazana Dokozane Khupe. Sixoxe laye ese Washington DC khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalandeli bomanyano we-MTC Alliance yibo abenza kube lodlakela eHarare okwabulawa khona abantu abayisikhombisa libutho. Umnangagwa utshele abantu abakumbuthano wokunanza usuku lwamaqhawe olwe-Heroes Day ukuthi abaphikisayo babefuna ukuthi kuqambulwe konoko kwaphuma kukhetho. Ibutho lahlasela abantu betshengisela besola ukuphuza kwekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ukuveza impumelo yokhetho lukamongameli. Akesizwe uMnangagwa ekhuluma ngalokho.
This alliance inspired violence post our free and fair elections.
Asikhathazeli udlakela olwabangwa ndlale MTC Alliance ngemva kokhetho lwethu olwalukhululekile njalo oluhlanzekile. Lokhu kwaletha ukufa kwezizalwane zethu. Imoya yabo kayiphumule ngokuthula. Ngiphakathi kokulungisa ikomishini yokuhlubungula udaba lolu. Khathesi sekuyisikhathi sokukhohlwa okwenzakala ngesikhathi sokhetho sikhangelane nekusasa yethu.
Kodwa ke umnumzana Handile Mlilo webandla le-MTCT uthi uMnangagwa usenga ezimithiyo.
Sezusindo siwenza ngani abantu baphuma baya elokuzene ezitaladeni ukuya kuthi kanti indaba ilokhuza umkhetho lo ukhanye ngathi kawulungayo ukhanye ngathi siyashiya sibebezelwa basebeduthulwa babeza kwenza njani ukuthi babe yibo abenza lokhu bona besithi siyadlilibezelwa ino ngabantu bakahulumeni. Kanti kwaphuma umfanekiso umuntu webutho leli socha leli liphethe lokhu izikhali zikhomba abantu, kwaphuma nomsindo wombhobho. Bake bambuza lowo muntu ukuthi uvela ngaphi wena uyini, athi umuntu lo ngizomthola okedingwa kubantu. So kuza kuthi kuyena lokhu uzumnumzana uMnangagwa kuza kuthi yithi esenza ukuthi into lezi zenzeke njani, kuza kwenza njani thina sithi esadlilibezelwayo.
Ye, uyakhuluma njalo ukuthi abantu sokumele bekhohlwe ngezombusazwe lezo zekhetho bakhangele phambili. Kambe ubona njani uthini kulapho?
No, athi kuphela kumele kulokhu kubonakale ukuthi kuvano okhethwayo. Thina sitha thina abantu be-NDC sithi thina umkhetho lawo zange uhambe kuhle. Bona abantu laba bomthetho ngabawukhangele babona ukuthi kuyini okwenzakalayo. Andisimelele ukuthi sizwe bathini bona abantu bomthetho, bona abuthiwa ngama-justice. I-constitutional court yena leyo bamele basitshele phethu kuyini okwenzekala. Asisimelele sizathula njani bengakatsho andisabapha ngokho kubathi bathi sibaze khona ukutshengisela ukuthi into lazange ihambe kuhle lokhu beyikhangela. Yena uza uMnanga kuza ukuthi kumele kuthulwe kuwe phambili kungakake abantu bomthetho bengakatsho ukuthi into le yahamba njani. Kuthi ukukhona kufihlayo phela.
Kodwa lina likhangelele ukuthi kuyaphumani kukhona lokho babamlilo.
Mina ngokusho ngiyazikhulumela ke khathesi, mina ngikhulumele abantu be-MTC ngoba ngikwazi ukuthi bahambe ngaphi ngendole. Kadanti vele labo dala bona nabo abantu bomthetho babona ukuthi into zihamba njani bebelokhu bebengabantu bezalo. Anti umkhetho lo ayikhona lo osanda ukuphela lo wenzeka iminyaka emihlanu edlulileyo le. Anti yibo abantu bonaba abathi bona kukhanya ukuthi i-MTC idlilibezele. Yibo abathi bona hayi awuzange idlilibezele umuntu uyahamba kuhle. Sebeza njani khathesi?
Umnumzana Handile Mlilo lilunga lebandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelayo ese-Indiana khonapha kwele Melika. Kusenjalo ukukhwezwa kodaba lwempumelo yokhetho lukamongameli edale le-Constitutional Court umanyano we-MTC Alliance sokudale inkulumo yokuthi kambe lumanyano ungaphumelela na sokwedlule amalanga amabili okhetho okuthiwa ngumthetho yiwo avunyelwa ukuthi amavoti abalwe kakutsha. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezemithetho umnumzana Job Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikenganga ngabala ngazo izizathu lezo, but unfortunately bengixoxa nje nomunye indoda ukuthi hayi lokhu thina njengamadoda kasiboni udaba lonke luphuma ngama-reports afakwa ngama-journalist. So engxenye kungaba lezinye izizathu ezingafakwanga abangazange babhale ngazo zona zikhona. Kodwa zona lezo engizibonileyo singazi njalo ukuthi bona ojaji nxa sebeyikhangela bazayizwisisa ngendlela yona leyo ekhulunywe ngayo yi-MDC.
Phansi komthetho wozokhetho uthi wona nxa ulesikhalazo sokuthi ufuna kubalwe katsha kumele ukwenze lokhu kungakadluli amalanga amabili, kodwa bona bafake izikhalazo sabo sokudlula amalanga la. Manje kungahamba njani khonapho nxa sebefuna ukuthi bebale kutsha?
Well, I'm not very sure ngomthetho lowo ngitshela ngawo, kodwa nxa kuyikuthi bekumele bafayile bona i-request isicelo sokuthi kubalwe kutsha, le qiniso ukuthi nxa babekhuluma nge-ZAC ukuthi i-ZAC can evict order a recount. Kodwa lapha ngibona ingani bebecela isicelo e-court ayikhona ku-ZAC.
Ye, manje wena ngokubona kwakho izizathu abazifakileyo siyabona ziningi kakhulu sibili, azingeke naza yenze ukuthi ukhetho lwenziwe kakutsha?
Well, njengoba ngisitho ukuthi mina unfortunately i-reporting ibonileyo ekhuluma ngama-reasons angikhona wona lawo ayiphanga ma-reasons ibingacacanga kakhulu. So mina okwakathesi ngakhona lokhu engikubonileyo, unfortunately angike ngisho ukuthi izizathu zangikhona ziqinile kumbe kaziqinanga, but engizibonileyo zinlutshwana ngumbono wami ukuthi zingaseta aside inasinga i-election results le esikhuluma ngayo.
Lo ngumnumzana Job Sibanda, ingcwethi ecungula ezemthetho, obekhuluma lo Chris Gande esecungweni koBulawayo. Ezemidlalo lizasila kumbe hathi iqembu leBulawayo City ku-Premier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
UNdlovu utshele intethe lezindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo weqembu lakhe lele-FC Platinum Mona ophele abafana bakhe benqotshwe nge-1 nganya ukuba indlela abafana bakhe abadlale ngayo imupha ithemba yelokuba abasoze bagunyule kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini.
Ngibatshayela ihlombe abafana bami ngendlela abadlale ngayo bedibane leqembu okuyilo eliphethe isicoco seligi loba nje sigcine sitshaywe nge-1 nganya. Ngokubona kwami kusezandleni zethu ukuba sisinde ekugunyulweni ekupheleni kwesizini, ngoba yikho esesikudlalela njalo ngilethemba ukuba sizakwenza lokhu kumdlalo eseleyo.
Iqembu leBulawayo City lilaleli lokhu lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yamaviki angamashumi amabili lanye, ikanti le-FC Platinum lona likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kumashumi amane lathiwa munye, njalo yilo ihlezi phezu kwengalane. Endaweni yesibili kule qembu lenjezi iPlatinum lona elinqobele Nicroot nge-3-2 njalo elile miklomelo ngamashumi amane lesikhombisa, kuthi endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Inn lona elitshaye leShabani Mine nge-3 njalo elile miklomelo ngamashumi amane, kuthi iqembu le-Capes United lisendaweni yesine elile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokunqoba ele-Black Rhinos nge-1. Amanye amaqembu asemsileni wengalane yemiklomelo okutsho ukuba yiwasengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngagoqela eleMtare City lona kuyilo elijeke amanye onke lile miklomelo elishumilambili njalo libe ngutshikilo bhanqa leqembu leHarare City nge-1-1 ngempelasonto eyedluleyo. Iqembu leShabani Mine lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo elishumilanhlanu okulinani lilingana leqembu leBulawayo City, kuthi elenicroot lisendaweni yesine nxa usuka emsileni le miklomelo elijumi lathiwa munye. Umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leHighlanders leleDynamo sudluliselwe phambili, njalo inhlanganiso yePremier Soccer League ayikatsho ukuthi lo mdlalo uzadlalwa nini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singawehlukani ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Amabandla aphikisayo athi akumelanga ibutho leZimbabwe lingenele kwezombusazwe. Izihlobo zabalwa impi yenkululeko zithi ziyadubeka okumangalisayo kweleZimbabwe. Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe leMelika kumele lesule izijezo zenotho ezafakelwa amalunga ebandla leZANU-PF. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje, waluvalisayo uNkosi Dube.